ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani ntwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 kunhlolanja 2018 nguntungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Womgcinisihlalo wekomishi yezokhetho uSola uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthi ababebethe bahlukuluzwa ngezombusazwe kumele bamangale emapholiseni lakukomishini yamalungelo.
Kuthola ukuthi ziyenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha ma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Umhlaba unanza ilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ehambe ehlolwa ukuze kwenqatshelwe kumbe welatshwe umkhuhlane wekensa usaqalisa. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selile nkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba namuhla uSole uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthe lokho kuphazamisa kakhulu imizamo yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Embikweni wethu lenamhla uChikumba ukudaze uZulu oyabethe wahlukuluzwa ngendaba zombusazwe ukuthi emangale emapholiseni kumbe kukomishini yamalungelo. Uxwayise njalo amabandla ezombusazwe ukuthi echiyane lodlame. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungela Dlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZeki abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa? Mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU-PF.
UZulu kakabi lethemba emapholiseni, kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifreshi ebantwini. Kanti-ke ibandla leZANU-PF lelo phela bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi uvela kuyiphi iphathi, bakusekele bakwenzele lokho okufunayo, bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke senze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba lenkinga khona ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa iZeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu iZeki ikhuluma, bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senze uDlakela, kungakhathalekile ukuthi ngowezanu-PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho, bekwenza mathupha ezindaweni lapho kade bekhona. Sifuna ukubona iZANU-PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele kodwa amapholisa evimbele amanye amaqembu. So akusekhathani ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efanele udaba lolu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kunjalo nje inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe, iWild, iChristian Alliance, iElection Resource Center, iZimrights kanye leHabakuk Trust zibambane lekomishini yezokhetho kobulawayo namuhla emkhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi njalo echiyane lodlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo eCountry Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobunengi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, iIasa, uSikhobokhobo loGuluva
7. IZimbabwe Electro Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane salikhomishini unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo besebebhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 Nhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beloko besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kunhlanganiso yeHarbour Cook Trust, uNkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujonge ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zodlakela.
Abantu abasha bethatha iresponsibility lawo berejiste ukuvota kubeyi babaphambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abasha lawo bekhokheli.
Inhlanganiso yeZim Rights kobulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphatha amandla sayo uMnumzana Themba Chiveya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artists achiyeneyo. So ama-artists la sibona ngani is a strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-MDC Alliance enze umhlangano eChitungwiza namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba namhla ananze ilanga lapho okuthakazelelwa khona imizamo enziwa zingcwethi kanye loZulu nje emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ikensa. Ilanga lalamhla leli laziwa ngokuthi yiWorld Cancer Day. Sixoxe loDokotela uJoshua Spanda ekwele South Africa yena othi kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ehlolwa ukuze ungabonakala lomkhuhlane welatshwe usaqalisa.
Abantu sebele awareness ukuthi zikhona izifo ezinjengalezo, so kuya ngokuthi uZulu naye uyaziveza ezibhedlela kusine sekuba nesiqiniseko sokuthi une-cancer. Njengalokho kucina kusenzela ukuthi isibalo se-cancer ku-population naku-society sibukeka ngathi sikhulu. Into yesibili ukuthi kunesifo esengculazi esinjenge-HIV esiyenza ukuthi kuvele ezinye i-cancer ezingazwamanga ukuthi zivele ezibuya zixubane lokuba weak ukuthi kwamasosha omzimba. Ngalokho kwenza ukuthi ikhensa ibuke ngathi sigcwale kakhulu. Lokutshintsha kokudla nje lemkhakha yokuziphiliza kwabantu sokwenza ukuthi ikhensa imemetheke kakhulu. Because of that, thola ukuthi isifo sekhensa sithola sesikhanya sesigcwele kakhulu okudlula emandulo.
Asikhangele imvukuzane ehlasela ivele kubomama le sasela umlomo wesibeletho. Mbona izwe ezihamba phambili kubulaleni abantu abangomama. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Sizokhala ngemvukuzane iyevele ebizwa ngokuthiwe i-breast cancer. Imbangela yayo eyiyo eveza ukuthi singayigwema njani isekutheni iya ngokuhamba ngomdeni eyakhala. Esibili bese kusiba ikusebenzisa kwemkhakha yamaphilisi nemithi enama-hormone kube ngathi elemitshana eyenziwa izitho zomzimba. Bese kusiba ukuthi le mithi le ingeni singamaphilisi lezi suku. Bese kusiba izinto okuthiwa i-hormone replacement therapy. Uthole ukuthi umuntu nxa esemkhulu esefuna ukuzivuselela ubuncane bakhe ubusha bakhe ebese sidla namaphilisi. Uthole ukuthi yenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha uma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Udokotela Joshua Spanda sixoxela ekwele South Africa lithiye ekuseni kuhlelo lwethu luka 6:30 lizwe ingxoxo yethu ngomkhuhlane wekhensa ejulileyo. Okwamanje singene kuhlelo lweculture uhlelo lwamasiko.
Gcina amasiko wena, owangusenziwe mani. Gcina amasiko wena, owangusenziwe mani.
Njengoba lithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokuhlangana ebulanjini bokuzilibazisa. Lapha ngikhuluma ke ngeFacebook nokunye lokho kuthiwa iWhatsApp. Siyaqhubeka njalo silonkosazana noMathemba Nyati lomnumzana Zibusiso Ndlovu lezi zizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa.
Yazi ungabheka nje kahle kahle sesiseqinisweni. Impilo yamanje imshado ayisekho kangako. Sokugcwele like omasihlalisane just because of into zenezo zama-social media nakhonokho ukuthi maybe kuhlangane egoli inini nje. Imshado kudala beyikhona bebeshada mpela omama labo sisi bethu abadala but manje sokunzima and i-social media contributes to that because siyaqambelana amanga kakhulu through i-social media. So uthole ukuthi like ontanga bamanje sokunzima ukuthi uzitholane nani nomuntu because omunye angaze asuke ekhaya maybe useseGoli or useseBotswana or usekuphi. Ufika atshintshe indlela aphila ngayo, useziphatha ngani ngenye indlela ehambisana lani le ndawo yalapho akhona. So sokunzima nje ukuthi manje abantu baqondane nje kahle kahle though kusatholakala mpela bayaqondana abantu basade kube kuhle but akusafani nakuqala.
So Baba Ndlovu, kunzima ukuthi uthole sibili umuntu ongashada laye sibili khonapho-ke ku-social media. Kodwa-ke nxa sikhangela phela abanye bakhatshana bali abanye bali pho ababonana ngaphi abantu la?
Abanye bayahlangana babudube njengomngane wami ngesinye isikhathi unokufaka isithombe sentombazane enhle. Ngayifaka isithombe sentombazane enhle nganjengabantu ejobeki khonapha ngoba mina ngingenise ejobeki bayabona bayakhuluma la awusabona yebo kunjani abakhulumi ngomlomo bayathayipha nje hhayi umuhle soso naye hheyi ngiyabonga. Ede lapho kuhambe uthando mayicola uthando umngane wamakali uyakutshela ukuthi hayi ngiyakuthanda ukuphi angisofrinasenongisendaweni manje sizozanjani uzesihlangene ufake imali kodwa mayifake imali ihlalahlala angabuzi kungena omunye njalo especially into zamagrubhu kuyathandana kakhulu kumagrubhu umuntu uyakhuluma lawe ubhekede lapho ungena kwi-inbox ithandane ede lapho uthole ukuthi ngifake isithombe sentombe yami mina ukwazi ukuthi intombe ede lapho sizozikhulumisa softi lami ukuze kuye ufake imali ngafake imali sengitshela elokhu engithandayo ngoba phela angiphoqelela njalo imali ayisiyayo ebuyele mo ale nto ibulele umhlaba ngeke babudube ngasheshe akuyona into enhle mina ngibeka wami ngoba umuntu le America mina ngilapha usho ukuthi ngingasuke ngisiya abanye kuyabe kuluthando oluzophelela khona lapho kodwa abanye maeseduze njengokuthi mina ngisejobeke nesethembisa siyagcina sihlangene masifanele sihlangane osithandela kodwa kukancane kwesinye isikhathi ungathola isigebenga sikubulale kwesinye isikhathi uthole umuntu ozokuthanda ngantidlala ngawo njalo njalo. So akulathando lapha entweni zama-social media.
Yes, siyamuzwa ubaba Ndlovu. Akutsho-ke lapho-ke manyathi ukuthi pho nxa kunje abantwana kumbe ngithi abasakhulayo bathole ngaphi uthando ngoba khanya lapho kuyahlupha la.
Hey, hayi manje sekuyikuphila ngomthandazo nje. Because we can encourage them go social media like uba beshilo. So to go group like lay group and gang abagio. Later we discover to the one of us is wrong six but and then no put one. So we are born and you would see into the corner as hand in the Ogula was six year corner before baby shut even Bella Bashala and Boba Benjamin. But through that influence into the macro who is a social media, but to never like a Lumunian, the way Kumshatu and Kuruman Zenaman, Mshatu paid through a social media. So in the thing I encourage in the maybe like a school when. My universities in a sense in Yavo. We call up for me for Sumatana no Munt, Omazi, Umazutinang, Banzan. I local go to Uzombonagu, WhatsApp or Facebook, and say a profile picture, a manga. Now, so Tatega at the end of the day, since one broken heart.
Uyakhuluma sibili-ke umanyathi lapha-ke phose lokugcina baba Ndlovu ngamafutshane baba
hhayi lami ngingaxwayisa abantu ukuthi abekele lezo zinto ngoba kunje nje mina vele iFacebook angeni kuyo iWhatsapp anginagroupu mina umuntu engikhuluma naye umuntu engimaziyo ngefoni so-ke kunobungozi obukhulu kakhulu kuyogcina usifa.
Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Zibusiso Ndlovu nonkosazana noMathemba Nyathi lingadinelwa kusasa Oliver lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandlela obaba mkhulusiyabonga Gibbs singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje ngixoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngelegasi kamnumzana Itai Dzamara ongumunye obelwela amalungelo oluntu owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sixoxa njalo nge-political violence esenzakalayo eZimbabwe nangunkosikazi Joyce Mjuru kanye neziphathamandla zebandla lakhe eziqeda ukushaywa ngabasakhulayo who are allegedly aligned ngebandla elibusayo Izano PF eseHarare on Thursday. Masizweni ke ukuthi uSiziva uthini ngodaba lolo. Siziva, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele mnumzana, yini umbono wakho mayelana nge-political violence eseyenzakalayo eZimbabwe?
Ya, okokuqala, lokho kwenzakele kuMjuru. Noma abantu bengavumelani politically in terms of imbono, akukho kuhle ukuthi abantu betshintshele izinto zombangazwe ezandleni ngenxa yokuthi yizo kanye ipolitiki eziyazifanisa izincwabe ngokuhamba kwamgabi. Ngokumgabi ukuphila kwakhe kwakuyikhona kokuthi uyathuma amayouth ukuthi enze i-violence and i-violence inale iyabe i-executwa ngabantu abangasiwo ababhenefitayo from amarenji phaa ngoba abafana balaba ngabafana nje baningi bakhona abasebenzi. So kulihlupho kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi i-government kamnangagwa ibingathi ifuna ukukomitha njengokutsho kwabo and kuyaveza manje ukuthi ngabantu abakhulumile one-link beyenzeni njengase.
Manje njengoba sekulo hulumende omusha ushilo wathi lezo yizenzo zikauhulumende kamgabe, uhulumende kamnangagwa uselethele umehluko na nxa sesixoxisana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu?
Yikho obona khona ukuthi into zamalungelo zisakhatshana kakhulu ngenxa yokuthi labo-ke abayibo abakuthayo omnyangako ngabantu abazilideleyo ukuthatha isikhundla nge-eni ndlela enecessary. Khonokho yikho kwenza ukuthi-ke bethumele amayuthi ikakhulu kulabake bona ngani sebekhula amakhanda ngembono yabo. Lokhu kuyinkinga kakhulu ikakhulu emuntwini ohambe ekhuluma ikakhulu kuhlanganisela-ke le-international community ukuthi hhayi sinasizanazi lama-human rights kodwa zizakala up to namhlanje ukubana-ke asiwo bantu abazilideleyo ukulungisa indaba yamalungelo.
Nxa sesixoxisana ngelegasi eka-Itai Dzamara, do you think ukuthi uhulumende lo omusha uyayihlonipha?
Ngikubona ngathi nakayimhloniphi ngenxa yokubana-ke bona basenza ungawukhangeli ukuthi lapho abaphendula khona imibuzo uyahluke engawuza indaba le uyakhuluma-ke angathi ngumuntu abazimiseleyo bekhangela ukuthi abantu abalaleli bakhona ngobani. So lokhu kuyinkinga ngenxa yokuthi umuntu ozimiseleyo ukhanya ngemisebenzi nothi-ke ngokukhuluma ngoba ukukhuluma sesayikho phela yinto wayekhuluma esithi abantu bayakhonkothi wayedume ukuthi kuwukula but ikasekwenza endaweni yapha abantu abayefuna ukubona khona i-action imisebenzi yezandla ukuthi kukhanye ukuthi hhayi umuntu ozinikeleyo ukuhlonipha amalungelo ikakhulu simayelana-ke lokudingwa lokukhangela ukubana-ke indaba kayitayida Maria hamba njani.
Uma ungabelele wethu usele sikhathi eside sithi hayi he wants free and fair elections, manje thina njengabontanga, how do we hold them accountable to amazwi lawo?
Lokhu kuyatshengisela ukubana-ke kufanele ukuthi thina njengabatha okokuqala siqaliseke ukubuza imibuzo, ngoba yikho lapho ukuqala khona-ke ukuthi abantu beze befike kulevu loku-akhawunti ukuqala ukubuza imibuzo. Ukubuza imibuzo ukuthi hayi njengoba lina lakhe njalo lo mthetho welizwe okuqathe kulaba sebekwazi umthetho welizwe ithi mayelana-ke le-free and fair elections mayelana nemthetho. Okwesibili sabantu bebekwazi ukubana-ke sibuze sibuze ubani njalo singaphi ngenxa yokubana yikho lapha-ke esiqalisela khona-ke imisebenzi yethu yokunakekela uZulu mayelana lamalungelo abatsha.
Hayi Siziba, ngiyabonga kakhulu ubhotibe kuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Ostalos Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe, besixoxisana ngelegacy ekamnumzana Itai Dzamara omunye obelwela amalungelo oluntu eZimbabwe wanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sithinte njalo indaba eye-political violence eyenzakalayo ngesikhathi sokukhetho. Hayi bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, sinomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngibuya lombhalo ovela kusambulelo ichapter ka-22. Umbhalo lo uqakathekile kakhulu. UJohane lapho wayekhuluma ebizwe nguNkulunkulu emtshengisa ukuthi kuzoyenzakalani ekugcineni lapho umhlaba ugcina, njalo kuzobe kusenzakalani ezinsukwini ezilandelayo ngesikhathi lesi esisiphilayo lesikhathi ezizalandela. Uthi yena uthambulelo chapter 22 iverse ka-1 uthi wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwebekileyo kakhulu evela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu egeleza phakathi kwendlela yomuzi. Kwakumi inxa zombili zomfula, isihlahla sokuphila esiphela izithelo ezilithumi lambili, siphela izithelo zaso inyanga ngenyanga, lamahlamvu aso angawokwelapha izizwe. Kayikusayi kuba khona lokukodwa okuqalekiseliweyo, isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu ziza kuba kuwo, lezinceku zakhe ziza kumdumisa. Isikhathi esiningi nxa sikhangele izizwe zethu, nxa sikhangele amazwe ethu, sibona kulokudubeka kakhulu okungani kulokuqalekekiswa phakathi kwakho. Isikhathi esiningi abantu bayazibuza lo mbuzo ukuthi kambe izizwe zethu zingelathwa kanjani, izizwe zethu kuyini okungalethwa ukuthi kube le nguquko lokuthi abantu bephile impilo ezintsha. Mbona lapho uNkulunkulu usitshengisa umfanekiso njalo usinika impendulo eqakathekileyo. Siyananzelela ukuthi into eyayiletha ukwelathwa kwezizwe lapho esikubonayo uJohana akubonayo ikuthi kulo mfula owawuhamba phakathi uvelela kuye uNkulunkulu, yiwo-ke owawukhulisa lesi sihlahla esasilamahlamvu ayeba yiwo ayelapha izizwe kumbe ngathi abantu. Bengisephezulu le-Afrika abakwaziyo abantu abaningi abathi se-Democratic Republic of Congo, ikanti engxenye ngale bekuselizweni le-Rwanda. Bengiphakathi kwendawo ephakathi laphakathi kwezimazwe lawo mabili, ngisizwa indaba ezinye ezibuhlungu kakhulu, ezempi, ezokubulawa kwabantu, ezokuqhika kwabantu, ezendlala. Siyananz kuchazelela khona apha la tesigabeni zethu siyabona khona phezimbabweni isikhathi nxa izulu lingananga imidlalo ebakhona ukudubeka lokuhlupheka kwabantu kanti nangisike impendulo okokuqala sinanzelela ukuthi ukwelatshwa kwezizwe kuvelela kuNkulunkulu siyabona ukuthi lapha kulo mfula oyelaphayo ovelela kuye uThixo ngakho nxa singaba yilizwe elivumela ukuthi uNkulunkulu ngomoya oyingcwele wakhe aselaphe akusengise yena impendulo zezinto eziningi ezisikhathazayo abantu bebebuzana ikakhulu lapha eshawutini lasesindebeleni ukuthi kambe singelatshwa yini esilondeni lesi saba naso okwayenzakalayo ukuthi abantu bethu base singayelatshwa yini esilondeni sokuthi akula ngqubela phambili singayelatshwa yini esilondeni sokuthi kukhana ngani engxina siphumeleli indlala eziba khona ubona ngani singavumela uThixo ukuthi umoya wakho oyingcwele ube yiwo ovunguzayo ube yiwo osithengisayo impendulo impendulo eziningi ziyabe zikhona khonapha phakathi kwethu ukutshinyayelwa kwelizwi likaNkulunkulu nxa singaphila ngelizwi likaNkulunkulu siyisizwe kumbe singabantu kuyasinceda ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zibe phezu kwethu
kuyigqibe mfundisi
baba ngegama likaJesu sithandazela abalaleli ukuba unothi ezwini lakho kuDavida ukhona umfula oyingcwele ukhona umfula omuhle odlulayo oletha ukuphilisa oletha ukusilisa phakathi kwabantu sithandazela ukuba la manzi akho aletha ukuphilisa baba abe phakathi angene phakathi kwempilo zabantu bakho ezigabeni zethu ezehlukeneyo ngegama likaJesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu sithandazela abalaleli bethu ukuthi sizahlangana ngohlelo oluzayo siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selilomgcini sihlalo lonobhala jikelele abatsha ngemva kokhetho oluqhutshwe lamhla ekuseni kobulawayo kubika uJoseph Njanji
umgcini sihlalo omutsha weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe yena okhethwe ukungena ophikisana laye ngemva kokuba wayefuna ukuncintisana laye uErnest Spanda evinjwe iziphathamandla zeBhoso zisithi wachaphaza imali yeqembu ngesikhathi engumgcini sihlalo kudala umhlophe uthembise abalandeli beHighlanders ukuthi uzasebenza gadalala ukuvuselela leli qembu njalo uthe uzimisele ukuqeda isikwelede salo
into yokuqala eyenza ukuthi ngifise ukuba nguchalimana isikwelede silaso lesifuna umuntu olobu business engqondweni zakhe so istrategy sami sokuqala vele ngeso ukuthi isikwelede lesi ngibone ukuthi siyehlika
unobhala jikelele omutsha ngu-Israel Moyo yena unqobe usiphatha uNcube kanye loNkululeko Ndlovu ngemva kokuthola amavoti alikhulu lane uNcube uthole amavoti angamachumi ayisithupha kwathi uNkululeko Ndlovu wathola alitshumi lanhlanu uWisdom Mabena uyalele lokho elilunga lekomiti yeqembu ngemva kokunqoba uPicot Hadebe uCharles Moyo kanye loSamuel Slandulo Sibanda uMabena uthe ukubiselwa esikhundleni kuza kwenza enelise ukuphutshisa inhlelo asaziqalisa uqembu leBhoso
abasebenzi ngithanda ukubabonga nge-trust and confidence abasenike yona njalo embacela khona ukuthi bathi amavoti asephelile kathe sokusetshenzwa mina bathembisa ukuthi ngizaqhubeka amaprojects akade ngisengiwaqalisile
umlandeli weHighlanders uDuduzo TK Sibanda uthi ulethemba lokuba abavotelweyo laba bazasebenza ngendlela ebukekayo
bathembile mina ngifaka imali yami ngiyifaka kiyo especially umdala uMhlophe vele in the first place now Highlanders asifuna umuntu ongela lutho
abanye abayingxenye yenkokheli yaleli qembu ngumsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathi ingcebo uDonald Ndebele bona abangangenanga kukhetho ngoba besasalelwe ngumnyaka owodwa besesikhundleni kungakadingakali ukuba bevotelwe kutsha ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho usola udlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine. Umhlaba unanza ilanga leWorld Cancer Day odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ayehlolwa esibhedlela. Asitibaneni ekuseni kuhlelo lwekuseni ngesikhathi sika 6:30. lapho livalelisayo kwamanje nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.